Endabeni zethu namhlanje, Ntulikazi 23, 2018. Lizibalelwa nguPhrasidesi Jeremiah. Ukhokhela iqola lomanyano wamazwe akabusa ngeleBhilithani owe-Commonwealth ukuze uqapha ukhetho lwalonyaka, uMongameli John Dramani Mahama weleGhana usefike eZimbabwe namhlanje. Abaphila lobugoga eZimbabwe bakhala ngokuthi uhulumende kumele alungisise inkinga ababhekane lazo kwezempilakahle phambilini kokhetho, hatshi ukuza kubo lapho sebedinga ukuvotelwa kuphela. Sikhangela njalo amalungiselelo okhetho asekuzinga laphezulu njengoba sekusele iviki eyodwa zwi ukuthi liqhutshwe. Kwezemidlalo, ukapteni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHamilton Masakaza uthi inkinga ababhekane layo njengeqembu yikuba bahlala isikhathi eside bengancintisani lamanye amazwe, okwenza kube nzima ukubana baqhudelane lamaqembu amela amanye amazwe. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela uhambo lokuya kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngomvulo ozayo mhla ka-13 Ntulikazi. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini ye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingophuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 for 7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz kushow 2 Waves. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.